ngakutsho baba ukuthi oluningi olwa lapha ekhaya la kwamanye amazwe obolucabanga ukuthi lo baba uzavula ikhaselitsha aguqukisa izinto luzaba lokudana ngoba kuyakhanya ukuthi lo baba ngasozavula ikhaselitsha kula mehluko ozawenza ilizwe losapho lwalo lokho elikhona phana lapho umgabe alutshiya khona umehluko kawukho udweshu phakathi kwesizwe seZimbabwe lamazwe omhlaba luyaqhubeka ngoba uyayibona inkulumo yakhe ukuthi lokhu emi lapho umgabe ayemi khona ingabe ekhuluma ngezwe elipholileyo engaklabalali engachuki njengalokho anokwakusenziwa ngubaba umgabe kodwa inkulumo yabo lo mlayezo yabo phakathi kwenkulumo uyafana esingakutsho singathi laba abaphuza utshwala kule castle lager kube le castle light kodwa okusalayo yikhasele ubaba umnankagwa lokho kungumgabe nje ilizwe lasoza lisuse lapho umgqaba lithiya khona siminge nyawo ezimbili endaweni eyodwa lapho esasala khona
uthe njalo eZimbabwe sokulombuso okhululekileyo wathembisa ukubana uhulumende wakhe uzaqhubeka ewahlonipha amalungelo oluntu njalo esilandela isisekelo sombuso uthini ngalokho
hayi lizaba ngabe umbuso woluningi usukhona ngabe abantu labana abadutshulwayo eHarare betshengisela ngokusulukhetho kabadutshulwanga ngabe umbuso woluningi usukhona ngabe iningi lezizalwane zeZimbabwe ezashonelwa izihlobo ngo-2008 ngokhetho ngabe ziyitholile ijustice ngabe ziwutholile umehluko ngabe izizalwane zeZimbabwe ezemathebelelendi ezile zihlobo zazo ezilabazali bazo labantu abazo abagcijele ebhalagwe nakwamanye amangcwaba ayimfihlo akhona kwele mathebelelendi ngabe sebembonile ubaba umnankagwa ethumela abantu kuke kukhulunyiswane kulungise indaba yokuhlukunyezwa lokubulawa kwabantu xa kungenziwa ngalokho umbusa kahle nombuso wenene uyabungekho kuleliyana ilizwe lokho esiselizweni likamgari
uqhubeke ehlabela ingoma yakhe yokuthi eZimbabwe livulekile kulabo abangathanda ukuzevula amabhizimusi ubona enelisile yini ukuba suthisa abakwamanyamazwe lapha ukuthi babuye eZimbabwe bazetshala izimali zabo.
Ongathi sesiyinhlekise emhlabeni ngoba uzathi likhululekile leZimbabwe livulekile ukuthi abe business lenze business. Wona amaZimbabwe ngokwake ngakhululekanga ehlokoma esilwa xokozela bekhala ngokhetho olutshontshiweyo bekhala ngezihlobo ezabulawayo. Labona abamazwe laba abatshela khonokho babheke eceleni babambe izihlathi bazibuza ukuthi kathi ngumuntu ophuphayo ngumuntu okhuluma esenzayo.